iposition ekhulunywa nguHelen Zille yi-legal position e-correct. Uzakhumbula-ke ukuthi kuyohanjisana emthethandaba izalwane zeZimbabwe, labo-Africa Diaspora Forum, labo-Helen Suzman Foundation besilwa lo minister ukuthi wenza ama-decisions a-irrational uma ukhangelane nezizalwane zeZimbabwe, especially ama-permit holders. So i-court yavumelana labo ukuthi hayi, kufanele ayenze i-rational decision. UHelen Zille-ke ngalokho u-reasonable and rational, ngoba abantu asebakhe izimpilo zabo lapha e-South Africa, abanye sebethethe lapha, abanye sebelabantwana la. Ukuthi uvuke nje ekuseni unguminister uthi hayi, laba sesibaxotsha, kuyabe kuyinto irrational kakhulu.
Yes, siyabona ukuthi kolo manje i-ANC le-DA bakhanya ngazani bayakubangena enkulumeni esiqakathekileyo ezokubumba uhulumende. So ke lokhu kunganceda njani abantu beZimbabwe abakhona ngapho kwele-South Africa, ikakhulu labo laba abaphethe amaphepha lawo ezepho?
Well, angila sure ukuthi inkulumo ze-DA le-ANC zingaba le-direct impact yini ebantwini baseZimbabwe or ebantwini abamnyama. Kunzima at this stage ukuthi ubana utsho, ngoba sikaboni kahle ama-condition afakwa yi-DA, abakafaki njalo ama-conditions pertaining ama-issues anjengezep. So asingeke sijabule okwamanje, sisabhekile ukuthi sibone ukubana uhulumente uzakhiwa ngubani. Mhlawumbe agcine ngakhona i-ANC le-DA agcine enziwe mhlawumbe i-EFF then i-Patriotic Alliance then i-MK, khonokho kuzenza ukuthi kutshintshe izinqumo ezithile. Kodwa-ke uma sikhangele i-court judgment eyalethwa la i-constitutional court ukuthi isinqumo sikaminister sasi-irrational and unreasonable, so yikho lapho kulethemba khona ukubana ama-court anganquma nenye injwana sanquma. So even uhulumeni okhona uzathatha isinqumo esiqondileyo.